Embikweni awethule namhla uMongameli Mnangagwa uthe baningi abantu abafihle impahla lemali engena kuzigidi lezigidi phandle kwelizwe. Ngalokho uxwayise abantu laba ukuthi baphendukise imali phakathi kwenyanga ezintathu ezilandelayo kuqala mhla ka-1 Mpalakazi kusiya ekupheleni kukaNhlolanja. Abaza kwenza lokhu kabasoze babotshwe njalo kabasoze babuzwe ukuthi babevele beyikhipheleni imali elizweni. Kodwa abaza kwehluleka ukulandela lumlawo bazabotshwa bajeziswe kutsho uMnangagwa. Amazi akhe lawa amukelwe ngembono etshiyeneyo. Olwela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu njalo ehlaziya ezombusazwe uMnumzana Efindlela Ncube uthi leli linyathelo elihle kakhulu elitshengisa ukuthi uMnangagwa ufuna ukwakha ilizwe. Omunye njalo olwela amalungelo oluntu uMnumzana Thomas Sithole yena uthi abantu abafihle imali ngaphandle kwelizwe bayaziwa njalo uthi kumele bajeziswe.
Njengabantu abalwela amalungelo oluntu sibona ngani lokhu kusibisele emuva kakhulu uma sesikhangela impi yethu nge-corruption. Uma abantu behambisa imali ngaphandle kwamazwe okungekho emthethweni kumele bebanjwe behanjiswe emajele. Kanti ke njalo kungaba khona ukuthi lokho kwenzakalayo nje ikufuga labo ababekwenzile, kungani nje kube i-trap ebakhona.
Isakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Thokozani Nhlapho uthi leli nyathelo lihle kodwa akumelanga kube yindlela yokubamba kumbe ukujezisa amalunga ezanu-PF akucelele G40 lona ebelilwisana lelikaMnangagwa ele-team Lacoste lingafuni ukuthi uMnangagwa abe ngumongameli welizwe.
Inyathelo lithethwe ngukhulumende kaMnumzana Mnangagwa yalamukela njengabantu bezimbabwe. Cabanga ukuthi izinto nje e-overthrow adumele nje lo mgabe ayenze ukuze alondoloze umnotho. Kufisayo nje ukuthi abantu bonke abazehlule ukuthi baphendukise umnotho wonke adeoxygenalize benelise ukuthi uMnangagwa abafake ejele engenamukyeda ngokubalisula ukuthi laba ngobhororo bakhe kumbeizihlobo zakhe.
UMnumzana Bekezela Nyathi oyisakhamuzi sakobulawayo uthi leli linyathelo elihle. Ngenxa kokusungulwa kwamabhondi notes ngo-2016, uZulu eZimbabwe ikakhulu abasebenza kuhulumende bebekhipha imali eZimbabwe besiyayifihla emabhanga angaphandle kwelizwe. EleZimbabwe libhekane lokusilela kwemali njalo uZulu utshona endwendweni zamabhanga lapho aphiwa khona ingcosana nje ngelanga. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.